Abesifazana abalima izilimo zendulo emaphandleni abasuke endaweni ezehlukileyo zelizwe bebethe gwaqa embukisweni owe the Good Food Festival owenzelwe eHarare kuyonale impelansonto. Omama abavele eBinga bamanyane besebenza ndawonye ngaphansi kwehlanganiso yeZubo Trust ngenhloso yokusebenzisa ilifa lendulo elitholakala kulindawo. Unkosikazi Angeline Mudenda uthi balungisa isepha yesihlahla sejatrofa lesihlahla sebusika abalungisa ilambazi ngaso.
Isihlahla lesi ekuthiwa yitamarinde kumbe ubusika ngesitonga yisihlahla esipheka iporridge kumbe siyenze ijam kumbe siyenze ijuice esinganatha hayi ivitamin C.
Unkosikazi Hleziphi Nkomo wasematopo uthi bona basebenza bengamalunga phose alikhulu lengxenye 144 befundisana ngokuqakatheka kokulima lokulungisa ukudla ezilimeni ezijeneyo lezithelo zendulo ukuze bathole imali yokuzithuthukisa.
Isifundo basithatha esenta izakhamizi ezingama-farmers bese sihamba emakhaya silandelele siyebona ukuthi umuntu into afunde ngayo uyayenza yini emzini wakhe. Siyalabe small grains, silabe ibheyili yethu. So ibheyili lethu lelana kucommunity yethu ambonke akusela muntu othenga istock feed besilithengisela abantu abahlala eSouth Africa i-75 by 75 besiyenza 100 rand. Sakhuthaza ukuthi sigaba sonke omama babemele bebelama-nutrition garden. Konke lokhu ana kwenziwa organic farming. Sisebenzisa imiquba yethu etshiyeneyo yezifuyo sibe levemi compost esiyenza ngama-worms bese siba lengqolwandana esiyithatha ezintabeni yimiquba esiyisebenzisayo ku-pest control. Sisebenzisa izihlahla zethu zesintu ezingekho ezingasiletheli ukugula emzimbeni. Sisebenzisa izihaqa isinyayilesane esiphuma ngaphi ezindlini etshanini.
Unkosikazi Gaudenzia Kujeke oqhuba izifundo ze-Doctor of Philosophy ekolitshini le-University yeZimbabwe ecubungula izilimo ezigoqela ithenza lamadumbe uthi abantu bakhanya bekhangelela phansi ukudla kwendulo khona kuphathisa kakhulu kumpilakahle.
Sile crop lay ethiwa yithenza ngingazi ukuthi emathebheleleni ndiyatholakala yini but isilimo lesi isilimo esitholakala ema-wetlands angazi ukuthi ngathi ngesikhiwa ngesiNdebele but sibona ukuthi isilimo lesi sesenza abantu bengasasiboni and lokhu kubangelwa ukuthi abantu basikhangelela phansi and because bakhangelela phansi abasoze bafuna ukufunda ngakho. So thina asifuni ukuthi silahlekele izilimo zethu ezivela elizweni lethu leli sifuna ukuzigcina. So siyenza izifundo ukuthi sikwanise ukutshengisa abantu ukuthi no siyakwanisa ukupheka izinto ezithiyeneyo ngezilinywa le ngesilimo lesi and siyakwanisa futhi ukuzuza ukudla okwakha imizimba. Singadla isenza isenza sisinika i-vitamin A, i-calcium, zisinike le iron.
Omama abezambezi Valley Alliance bathi basebenza bengabesifazane abangamashumi phakathi kwayisithupha kusiya kwathuba mnembili esiqintini ngasinye kuzincinti ezintathu emangweni owezambezi Valley ezigoqela imbire leKaripa befundisana ngokulungiswa kokudla okuvela ezilimeni lakuzithelo zendulo ukuze bakuthengise bathole inzuzo yokuzithuthukisa impilo zabo. Abesifazana abadabuka eChimanimani abavela kumawadi edlula amajumi amabili 23 phansi kwenhlanganiso yeTsuro Trust bathi bathatha intanga zesihlahla sebaobabu bezikhazinga bazichole belungisa amahlamvu okuphekisa uhololo owebaobabu coffee ephathisa kumpilakahle yomuntu. Umbukiso weGood Food Festival owenziwa minyaka yonke owenesanga ukwenziwa nyakenye kusesatshelwa isihudo sekholera kodwa uvuselelwe lonyaka okuthabise abantu abaningi abaphatheka kuwo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.